namhlanje sicabanga ukuthi njengamashumi owoza njengoba i-deadline kathombo ifika lamhlanhla ka-26 kumele simtshele izizathu sokuthi khona ayehlukane i-admitime yakhe le njalo lo meya wobulawayo okunguyithombo akhangelele ukuthi uzayi-implimenta samnika izizathu sokuthi angayi-implimenti so simathile lamhlanje sihamba sisiya esitholo ingathola mhla ka-24 sahambisa incwadi esayibhala i-open letter to mayor eyayikhuluma ukuthi khona i-admitime kathombo asivumelani layo ngoba idila lama-efent ayabe-evending kayidili lezi zathu zokuthi why kusekula ma-vendors amaningi njalo asokuqeda udubo lokhu ukuthi aqhosha abantu emgwaqweni abavele bengasebenzi so siye singasha lamhla sisiye khona ngale mhlahlandlela besikhathi singama-11 amagama angu-11 indawo ezehlukene ngoba besifunta ubulawa yonke asibona sahlangana esitholo the sihlenge nesitholo sasiya khona ngale sihlabelela ukuthi khona indaba yamavenda yehlula othombe yehlula omeya sasesithi sahlabela khonapho kwaphuma umessenger wakhonale e-city council esitholo wabethi ule ncwadi empendulo yalokho athi sikubhalile hayi ibhale kahle sini ngoba umeya uthi laye kavumelani lokuthi abantu baxhoshe nje mahlayana njalo lokuthi abantu baxhoshe okungakabi indawo amabendisayithi amatsha
bebebaningi okunganani abantu abatshengisela
lamhlanje ngathi wo-1000 khonapho ngoko 900-1000 khonapho ya kodwa vele besikhithe abantu kade bezamele besingakhithanga amaqoni bomi ngoba besingakwazi ukuthi amapholisa azarate njani funa kule mali ngoba i-right yona iphumile ihlomo egelele kodwa I think babone ukuthi khona indlela kathi sisenza ngayo lokuzimisale ngoba babuyile bama sahla zakhanyisiwasothifane ukuthi khona bakhumbule ukuthi umongameli umgabe wawathi waba le moment of madness eyabulala abantu emathebelelini so that besicela bengayiqhaliseni i-moment of madness akukhanga ukuthi lizwe libe le mbali yokuba the moment of madness kaningi hhayi bazithiwa nabo basekebasiathi sikwenza sasasesitshayise but maybe an hour sikhona ngale sithola hhayi sesitshayisele kahle azange ngoberenkini.